siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Lesikhangeleke njalo ilizwi lenkosi khona phayana esikesalikhangela sehlukana elikhuluma ngezithelo. Sikhulume ngabantwana abakhangelele ukubana babe izithelo ezinhle emindenini yakubo kumbe emulini zakubo, kodwa baphenduke nje babe ngezinye izinto. Ngubana sibalile laphana kuLuka chapter 13 sibale uverse 6 lo-7 esingaphinda nje ngokuphangisa. Kufuneka kanje, wayesebalandisa lo umfanekiso wokuthi umuntu othile wayenomkhiwane utshalwe esivinini sakhe, weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Verse 7, wayesithi kuso isisebenzi sesivini, bheka, sekuyiminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngingasifumani, unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi. Nxa sisuka emndenini ebantwaneni sesikhangela zona izidalwa zikaNkulunkulu, mina lawe laye wonke umuntu odalwe kumagumbamana omhlaba, kungakhathalekile ukuthi ngubani. Wonke umuntu osemhlabeni wadalwa uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe. Wathi semdalile wamfaka emhlabeni wakhangelela ubana umuntu uza kwenza kuhle, uza hamba endleleni ezinhle, uza kwenza lokho okufanele ukubana akwenze, okokuhlalisana kuhle labanye abantu, akhuthaza abanye abantu ukuthi bambonge uJehova, akhuthaza abanye abantu ukuthi kuhlaliswane kuhle kungaze kwaba khona ohlukumeza omunye. Kodwa abanye lapha emhlabeni ngabalazo lezo zithelo zothando, zokubekezela, zobuntu. Abanye abantu kusele nje isimo sokuthi ngumuntu, kodwa inhliziyo yakhe akananhliziyo, igaya izibozi, kayibukeki, yenza izinto ezihlathimulisa igazi, izinto ezinyanyekayo, izinto ezisabisayo. Abanye abantu ngaze ubabone behamba balesimo sokuba ngumuntu, kodwa ubuntu kabukho kubo. Banjengesihlahla soneso somkhiwa, singaba lezingatsha, lempande, lamaxolo, lamahlamvu, kodwa kasitheli lutho. Uyafana nje lowo muntu uomile ngaphakathi, cha, kakula lutho kuye. Abanye abazi bangeni lezikhundleni zokukhokhela abantu, abanye bakhokhela ngisho bangaba yimizi kubo sobhuku, abanye abalisa, abanye zinduna, abanye ngokhansila, abanye bayakhokhela ngisho lasemabandleni, kodwa izithelo kazikho. Yikuyafica ukuthi lapho lo muntu ongelazithelo zikamoya, izithelo zothando, izithelo ezifuze zivume eziphakamise udumo lukaNkulunkulu kazikho kubo. Abantu bahlala bexabana kungelani sizathu, kungaqedakala ukuthi kuyini. Baxabana nje ngobana labo kumele bathele izithelo zokuletha abantu ndawonye, zokubambanisa abantu, zokuhlanganisa abantu, zokuxolelana, lokuthethelelana, lokubambisana, kazikho kubo. Abanye izithelo abazithela esizibonayo ezingasindayo ngamagovu, abadla baze badle lezinto zezintandane, badle lezabafelokazi, badle labezigulane. Ufice bona bekhukhumala, umuntu azatshintshe isikhala sebhanti nxa ngowesilisa ukuthi kalisamlingani. Ngoba kalazithelo ezinhle zokwabelana labanye. Nkulunkulu sengathi angasondela ebantwini abanjalo, ikakhulu laba abasezikhundleni zokukhokhela abantu. Uthi uNkulunkulu nxa esondela kubo avume athi nangu umuntu othela izithelo ezinhle. UNkulunkulu angadani ngemisebenzi yakho, angadani ngemisebenzi yami, ngoba siyabe singelancedo emhlabeni. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sicela ukuthela izithelo zikamoya ezijabulisa umphakathi kanye lawe. MoJesu uyakhulela. Amen.
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.